ziningi izinto ezingathi zibe lidibe ebantwini. Amafutha ezimota akhwelile kakhulu lo nyaka. Ekuqaliseni komnyaka besiwathenga kungamadola something, kathesi sesiwathenga seyi-$18 kusiya ku-$18.50. Isinkwa besisithenga singama-90 cents, kodwa kathesi isinkwa besiyi-$18.50. Ngolunye udubo uthe lwahlangana nabantu kakhulu. Then ngokunjalo futhi ukukhwela kwamafutha ezimota labana kubangela ukuthi intengo yemthova la ikhwele. Ungananzela kathesi abantu abaningi sebephephela emabhasini ayiwa lokho esele engamadola, kodwa ungananzela amabhasi lawana asuka minyane kakhulu njalo amelele isikhathi eside. Kathesi kuyatshiswa, yacuka abantu bemelangeni bemelele lawo mabhasi. Imthova iyaligedezela ingelabantu ngenxa yokuthi singama-$5. Elize njalo udubo olulokhu luqhubeka ngolwamagesi. Endaweni eziningi amagesi ayahamba ekuseni ngo-5 ayebuya ebusuku ngama-10:30 kusiya ku-11 ebusuku. Phinde sithathe futhi udubo lwamanzi. Uzananzela kwidolobha elingangobobulawayo amanzi alensuku zokuthi abe ngekho for isithenzi yabukuthi ngensonto amanzi ayahamba ekuseni ayebuya ngolwesibili ntambama, ahamba ngolwesithathu ekuseni ayebuya ngolwesihlanu ntambama. So ngezinye zendibi ezithi zikhona esikhanya ukuthi kuzathi-ke uvuleka lo mnyaka olandelayo oka-2020 udubo oluzaba khona kakhulu udubo lwe-school fee, ngoba iindawo eziningi zikhwezile i-school fees zikubo-400 ama-government schools zikubo-500 ukuthi kuyama-boarding akubo-4,000 amanyatsha ama-6,000 kusiya khona.
Izakhamizi zizakwenelisa konke lokhu ngomnyaka ozayo, ubona kusenzakalani abantu bengatholi imisebenzi lelabo iholo lingakhuphuki?
Udubo olukhona vele sohlangane lezakhamizi ukuthi sikhuluma kathezi vele kabasenelisi khona ukuthi bathenga izinto. Abantu abaningi sebeziphila ngokutshona benatha amanzi ezindlini khona ngoba ungananzeli impuphu general impuphu oyithola ezitolo bengabhoda namhlanje yabi ngama-115-120 ama-10 kg. Le yama-$50 ukuthi i-subsidize yayikabi khona, ikhona yayibona emkotweni ukuthi kathi iphuma njani. Bona bayebeyithetha ngamzuzu bekwazi, but uyahlangana sebeyithengisa phandle abantu ngama-70 bond ngama-80 bond cash, kodwa bethithi bayithenga ama-50 RTGS yeswayipa. So basically vele udubo sebephakathi kwala bantu. Singakhangelanga futhi udubo lokudla kuphela, ziningi izinto ezizaqhubeka zihlupha abantu. Ungananzela into yamagesi yona le vele izaqhubeka isiya phambili ngoba kade sihlangane le-drought. Ngakuyukuthi imbangele yokuthi vele ungabi lamagesi ukuthi uzambe ezinto ezingathi i-Caribe kayila manzi kusho ukuthi azaqhubeka amanzi akhona engekho, ngoba kathesi vele izulu kalini, i-drought isikhayelane layo. So udubo lwamagesi into ezaqhubeka okwesikhathi eside. Phinde sikhayele futhi udubo lwamanzi. Nxa vele izulu lokhu lingani njengakade ezinoba kukhwamile la ukuthi ukuthi amanzi emadamu kawakho. Sizaba nodubo oludlula lolo esilalo kathesi ngoba already sesikuwater rationing. So nxa kuzulu lingakananga kusho ukuthi ngamalanga la amabili amathathu esiya rationing azakhwela, maybe kuyaze kusiba ngama-7 days or 10 days without amanzi ngenxa yokuthi kathesi sile-drought. Then uhlupho lwemthova ukudula kuzaqhubeka kudula njengamafutha alokhu elandela i-interbank rate, kutsho ukuthi izabe lokhu ikhwela i-fuel every week yayelokhu iqansa every week iqansa. Okwezikhulu fees kamkhulumi ngoba abantu abaningi abasebenzi, bengasebenzi kwenjalo le mali labo abasebenzi abathi bayithole incane kakhulu. Asazi ukuthi kuzohamba njani kumnyaka ozayo njengoba izikolo zikhwezile i-school fees nokudla lapho emashophu laba abantwana ema-boarding nakudla kuyakhwela, kufuneka ukudla ngale ma-boarding school. Sikhala ukuthi udubo lolu luzaqhubeka angilethi mhlawumbe kuze kube lokunye okwenzakalayo. Joyini imipirandi i-community mhlawumbe imali yethu ibe lezisindo, ngoba kwakhathesi abantu ngabantu imali yethu kabayikhangeli ngelihle elihle.